sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 23 Hlangula 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
lapho sisala khona ukuzigcina lokudlathi sibonakala isigezi lenje isifiso sethu lezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilisele imuli zethu.
Iinkokeli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshelwe yelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi ngokuzipha iholo elenelayo ukuba zinakekele imuli.
Ngasala labantwana abangu-6 ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani lakatesi abanye ngabafundanga bagcina ku-grade 7.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane labanye amazwe labamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Kuthi ke kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uLionel Moyo yena ke ucula ingoma yasomdumo wokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho kuzisebenzi ngokuzipha iholo eleneleyo ukubana zenelise ukunakekela imuli kanye lokuvula amathuba emisebenzi lapho kunanzelelwa ukubana inani lenzalo yeningi isebuyangeni. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yethulwe ngumqondisi wekomishini yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union Commission u-Ambassador Fatalase Geomasi emhlanganweni oqhutshelwa eVictoria Falls ngosuku lokunanza ukuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende ele-African Public Service Day. USiGeomasi uthi amazwe alelizwekazi kumele asebenzelane ukuze benelise ukufeza izinqumo lezivumelwano abazilobelanayo zentu uthuko ezigoqela ukudlelana okuhle phakathi kwazo kungela migoqo.
Sisonke singakha amazwe ethu ngendlela elezina eliphezulu ukuze sifeze isifiso zethu zesivumelwano somnyaka ka-2063 sigcwalisa njalo lezifiso zikaZulu.
Evula lomhlangano umphathintambo wezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthe kuyadanisa ukuthi isilinganiso esikhulu sabantu base-Africa siphila ebuyangeni obesabekayo.
We can't expect good performance.
Asingeke sikhangelele ukusebenza ngokuzikhandla kwalaba andubana thina sibaphe iholo elibambekayo ngoba singekela lokhu siyabe sengozini yokukhwezela ubusela lokunye kuganga abangakwenza bezama ukwenelisa iholo labo. Ngakho kufuze sikukhangelisise lokhu njengohulumende.
Inkuthazo kaMavima yamukelwe ngemibono etshiyeneyo ngezinye zezisebenzi zikahulumende ezikade zikulo umhlangano. Umnumzana Khonti Moyo ongumbalisi uthe sekukaningi besizwa inkulumo kodwa kuphelele emoyeni.
Ukhuluma nje kwaba lesithembiso esenziwa kudala ukuthi hayi bakhangele ukuhlala masinyane belungise iholo lababalisi. Namhla lokho ngakalungiswa. Yakho koko esikutshelwayo kwabo ngalama time frames ukuthi hayi sikhale ukuthi kulungiswe ngesikhathi esinje kuzalungiswa nini kuyabe kuzokukhuluma nje kube ngamazwi aphelele emoyeni.
Unkosikazi Virginia Ncube laye oyisiqhatshwa sikahulumende uthi lomhlangano osungulwe ngolesithathu ubafundise okuningi okuphathelane lentuthuko kodwa ukhala ngeholo.
Ngoba lapho sebe sikhona sesisu kubadalela abantwana izimali zesikolo. Lapho sisala khona ukuzigcina lokudlathi sibonakala isigezi lenje isifiso sethu lezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilisele imuli zethu.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ilanga ebelinanzwa lamuhla ele African Public Service Day seliyize kuzisebenzi eziningi ngesimo seholo eliphansi lempikiswano ehlala ikhona phakathi kweziqhatshwa lezi lomqhatshi onguhulumende.
Ama services atholakala ku public service nxa kuyikuthi nje ufuna ukuthola uncedo unganika wamahle ngokuthi usiva ngomuntu olezikhalazo eziningi ongabanjwa kuhle ngu-employer wakhe ongaholika kuhle kubangelwa ukuthi nje ezomnotho phakathi kwelizwe awumuhle njalo idola leZimbabwe liwile liwa kakhulu soku sonke into eliholwa ngabaningi kakhulu kuhulumende.
Ngomnyaka ophelileyo abezimstats babike ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe selibanjwa ngamandla ukuyadinga amadlelo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetsheya kolwandle. Phakathi kwabantu abahlanu abane babo babikwa behlala kwele South Africa. Uphenyo olwenziwa ngabogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bilithane ngomnyaka odluleyo luveza ukuthi sebeqhathe abongi labodokotela bezimbabwe abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka 2021. Lonyaka usuku lokuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende kuzwekazi le-Afrika linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African Public Administration to succeed. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day besithi bafuna uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo babanike amathuba okuzithuthukisa ukuze baphume ebunzimeni bobuyanga ababhekane labo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume embuthanweni wokunanza leli langa labafelokazi owenzelwe eHarare lamhlanje oqoqwe ngumanyano owe-Circle of Comfort owabunjwa ngenhloso yokuthi babekwazi ukuthembela komunye lomunye wabo njalo basizane ezinkingeni ababhekane lazo. Omunye wabafelokazi unkosikazi Lucia Chuma wasewange eVukuzenzele Village phansi kwenduna uMvutha upha umbono wakhe.
Ngathiwa ngubaba ngo-2006 so ngasala labantwana abangu-6. Ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani. Lakathesi abanye abafundanga bagcina ku-grade 7. Ukubakhulisa kwabo ngabakhulisa nzima. Lokudla babengakutholi, abatholi ukudla. Lezigqoko azikho impahla zokudla. Lokufunda abafundanga, abanye bagcine ku-grade 7.
Uthi ufisa ngaye bayasizwa abafelokazi abanjengaye unkosikazi Chuma.
Kathesi sendo kungabazukulu wokuzintandane okuncane engiswele ukuthi ngiza kwenza njani. Loba kugula lokudla ngiyakula kudla, loba kugula ngiyaswela le mali yokukusesibhedlela. So ngithwele nzima ngoba ngingumuntu ongumama, angilakho engingazincedisa ngakho.
Ukansela Given Moyo weKhatshetshethe Ward eWange West esigabeni seMathebeleland North ulandisa ngokunye ahlangana lakho ehlangothini lwabafelokazi ekusebenzeni kwakhe lomphakathi.
Abafelokazi uyachiwa ngumkakhe kungela lapha angabamba khona kwezomnotho engasebenzi. Achiyelwa abatwana endlaleni, achiyelwa abatwana kungela mali yokuthi bahambe esikolo, achiyelwa abatwana kungela ukuthi bagqokani, achiyelwa abatwana ukuthi ezempila kahle njengoba zihlupha kangaka. Umuntu engagula uhanjiswa kuma hospital ya refer kuma hospital abanye behamba eZambia.
Uthi bayaludinga usizo abafelokazi elizweni umoyo njengoba bebhekane lobunzima obuphindiweyo.
Uyabe sechiyelwa abatwana abangako ehluleke ukuthi abaphakamise ngenxa yakhona lokho ukuthi umuntu lo wevele engelakho alapha abambe khona abesesala ehlubeka labatwana okwempilo yabo yonke. Abatwana bagcine bengafundanga ngendlela ade kufanele bafunde ngayo. Abatwana bagcine bengabatwana ukuthi lokhuyana okwenzakalayo abatwana labana bazaqhubeka benjalo bedubeka.
Umphathi ntambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi bukhulu bunzima obubhekane labesifazane ngakho kuqakathekile ukubathuthukisa lokubatholisa amathuba azobenza benelise ukuziphilisa
babe yingxenye yepolitics yedevelopment yeZimbabwe la kubusiness yeZimbabwe lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kuma families la kuma communities ethu.
Usuku lwabafelokazi oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka 23 Nhlangula olwasungulwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe United Nations luqondiswe ekumelaneni lobumpofu lokungavikeleki okubhekane lezigidi lezigidi zabafelokazi lonyaka ilanga ele International Widows Day 2023 linanzwa phansi kwendikimba ethi Innovation and Technology for Gender Equality. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-lead uNkosazana Linda Masarira useye emthethondaba waphezulu o-High Court ephikisa inyathelo ledale le-nomination court lokumalela ithuba lokuthi abhalise ukuze laye ancintise esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele, ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora likweze isicelo emthethondaba o-electoral court sokukhalaza ngokuphathwa kubi kwamalunga alo ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe lapho ke ebelizama ukubhalisa ukuncintisa kukhetho kunomination court. Umqondiso ubona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla umnumzana Jingeta Ayiguta uthi leli bandla lehlulekile ukubhadalela amalunga alo indleko yokubhalisa ngemva kokuba i-commission ebona ngokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iyale ukwamukela lawo malunga ngezizathu ezehlukeneyo. Ibandla leZANU-PF lona lithi njengoba seliqedile ukubhalisa labhadalela njalo indleko kuma-nomination court osokusele ukuthi leli bandla lisungule umkhankaso walo walonyaka wokudinga usekelo ngomhlangano omkhulu ozakwenzelwa eChipinge. Usasa ngomgqibelo ngasikhathi sinye, ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi lona lizaba lomhlangano omkhulu eJimston eJohannesburg kwele-South Africa. Lo nyaka sokusitsho kubana abantu abalishumi lanye benelisile ukuphanyeka amaphepha abo bebhalisela lokubhadalela indleko yokuthi bancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Laba ke ngababalisa umkhokheli weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa, omnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, Douglas Monzora owe-MDCT, Love More Maduku owe-MCA, owake waba isiphathamandla seZANU-PF osencintisa ezimele uSevia Kasukuwere, Trust Chikohora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, Joseph Makamba Busha owe-Free Zim Congress, Blessing Kasia Muru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity, Wilbert Mbayiwa owe-National People's Congress, Kwinyai Henry Muzorewa owe-United African National Council, Ganyelo Peter Harry Wilson owe-Democratic Opposition Party. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhloko kahulumende yakwele India umnumzana Narendra Modi namhlanje uhlangene labosomabhizimusi baseMelika kanye labayizizalwane zelizwe lakhe esezihlala kwele Melika eWashington DC ngelanga lakhe lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela kuleli lizwe. Emhlanganweni awenze lomongameli Joe Biden izolo ntambama, uModi uqonqosele ukuqiniswa ngokudlelana kwamazwe omabili kuzo zonke inhlangothi zempilo. Kuthi ke unobhala obona ngezemali kwele Melika uTreasury Secretary Janet Yellen uthi umhlaba ubheke ngelihlo lokhozi intuthuko yomnotho welizwe lakhe kanye lele China kukhangelelwe ukusebenzelana lokudlelana kuhle kwamazwe omabili. Uyelene utsho lokhu namhlanje emhlanganweni wokuhlaziya udubo lobuyanga emazweni womhlaba owenzelwa eParis, eFrance.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe kanye labacubungula ezomnotho bajayela ihlombe ohulumende bamazwe amane asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Wona ke ngagoqela eleZimbabwe. Ngokwesula inhlawulo yokusebenzisa umakhalekhukhwini uma umuntu ethekelele phandle kwelizwe ama-roaming fees. Intatheli izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe abalisa iZimbabwe, Botswana, Malawi kanye leZambia zibe ukuthi sokuza kwesula inhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini engekho elizweni lakhe, i-roaming fee. I-roaming fee okuyinhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini ngenombolo yakhe kodwa engekho elizweni ahlala kilo. Inhlawulo le ilimaza kakhulu abavakatshayo kumbe abaqhuba ibhizinisi phakathi kwamazwe atshiyeneyo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Umgcinihlalo wenhlaniso wabaphila ngokuthengisa ye-Blue Vendors and Traders Association, umnumzana na Michael Ndiweni, uthi uqathekile ukuthi ususwe inhlawulo le ukuze kwenze imsebenzi yabo ibe lula.
Indaba abantu abakhuluma ngayo kathesi ngisegudwini, abantu abaningi kakhulu abasebenza bechapha imingcele bathi kuzabasiza ekutheni bebefika endaweni ezithize befike bengene emzileni bezama ukudinga ama SIM card ukuthi bakhulume lezimoli zabo, ezihlobo zabo lapho bavela khona. Kathesi kuzabalula ukuthi baxoxisane baxhumane lezimoli zabo, even abathengisayo ongasezimoli ekutheni baxhumane labantu ababelama orders.
UNdiweni uqhubeke esithi isifiso ukuthi ukusebenzelana phakathi kwamazwe kungafika la kuzinga lokuthi kusetshenziswe incwadi ye-passport eyodwa emazweni angomakhelwane.
So kungathi ke ngaphambili kuze kuluze indaba ye-passport, also kube le-passport enye nje esadiki, kube le-passport eyodwa kwenzela ukuthi abantu ba hambele nje kakuhle kumazwe awe Southern Africa.
OweZimbabwe ubhizimusi kwele Botswana njalo ehamba-hamba kakhulu phakathi kwamazwe afana le-South Africa kanye le-Namibia, umnumzana Phaeton Sibanda laye ulamukele inyathela lokwesula inhlawulo.
Njabule kakhulu ukuthi ngibona njengomuntu ngisuthi nginabantu abasekhaya lezihlobo zesikole Zambia, mayimaza eZambia. Ukuxoxa kwethu lokukhuluma kwethu kuba easy on business wise. Kuba easy nxa usuke usiye eNamibia, usuke eSouth Africa. Uthi nxa uhambile ube wathi business yakho uyiphethe ngesandla. Ukhuluma ngayo ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo.
USibanda uthi uqala ngento ezifana lokwesula inhlawulo ye-roaming ukuthi kube lo ntshintsho ekubambisaneni kuzwekazi le-Africa.
Kujeza ukubona i-Africa ilizama ukubona ibe i-Africa as one. Kasa khonoko angeke uphuzothwa ama-border sekuchu. Kasa ngento ezincane ezinjengazonezo ezingubona. Ama-Afrika sezama ukuthi bezwelane bona bodwa.
Inyathela lokuthi amazwe amane la akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika, owe-Southern Africa Development Community SADC, akhiphe inhlawulo zokusebenzisa umakhalekhukhwini kwamanye amazwe libonwa njengendlela yokuqinisa iphupho lokubambana kulo mhlubulo ele-regional integration. Njalo abacubungula ezomnotho abafana lomnumzana Masimba Kuchera bathi lokhu kuzathuthukisa amabhizimusi kakhulu abasacathulayo okuyibo abalimala kakhulu ngenhlawulo ezikhona.
Ngathi mina kumele kube into esinqomayo esiphakazelelayo njengesizalwane seSADC. Uyakwazi ukuthi sile sihlobo njalo abanye silama business umbe balama business emazweni wona lawo. So nxa kuyikuthi abantu sekwanisa ukuthi babambane ngencingo kungela ama roaming charges so sithu ukuthi uyabe sokuchiphile mbijana uze sithintane ngocingo njalo ukuza thuthukisa ibusiness nxa sikhangela ukuthi ibusiness eliningi lisebenza ngocingo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yozokuthengiselana emhlabeni jikelele eWorld Trade Organization luveza ukuthi ukusebenzisa umakhalekhukhwini emhlubulweni we-SADC kuyadula uma uqathaniswa lezinye indawo. Lokhu kufaka imigoqo unhloso yokuthuthukisa amabhizinisi kanye lokuqinisa ubudlelwano bokuhambelana kwabantu phakathi kwamazwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Was a Friday, umsebenzi ubhokile. Was a Friday.
Namhlanje silomculi osakhulayo uLionel Moyo. Uma Moyo ucula ingoma zomdumo wokholo. Njalo uyisizalwane seZimbabwe esesicula sikwele Australia. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Enjoy forever. Heaven and earth shall pass away, but your word remains. Yeah, yeah. Heaven and earth shall pass.
Uzukela abazali bakhe besiyajinga amadlelwane uhlanza ePerth, Australia. Asizweni imbali kalinethi kamafitshane.
Azalela ngo-1995 koBulawayo. Ngafundela esikolo esithwa ngumgoqo enkulumane 12 and mina labazali bami sa relocate from kuBulawayo to Australia and that is where we currently reside. Sihlala khona apha.
Answer me quickly. Hear me when I call you. May my prayers be said before you like incense.
Ukhiphe idlalite lakhe elitsha ngenyanga ephelileyo. Yena ke selesikhathi ekwezomculo.
10 years ago ngaqalisa ukuhlabela ngisechurchi. Ngiqala ngihlabela e-choir in the church choir. Ngiqalisa ukurealize ukuthi hayi ngiyakwanisa ukuhlabela, ngiyakwanisa ukubhala ingoma. So this is my first album engiyirelisayo. And kuthiwa, it's called The Author and the Finisher.
Though the mountain be shaken and the hills be removed.
Njengabaculi abaningi abasacathulayo uLinette kukhona abamenza waba nesifiso sokungena kwezomculo.
The great gospel artist o Rebecca Malope, o Winnie Mashaba, o Joyous Celebration, ngibalalela and I really enjoyed and really loved what they did and what they are still doing right now. So yiba abang influencer ukuthi ngiqale ukuhlabela sivili and abazali bami labo ba encourage ukuthi ngingene ku gospel music.
Utholakala ucela uxhaso balaleli litenge phela batshele ukuthi bengawuthola ngapi umculo wakho mamo.
On all streaming platforms, so Spotify, YouTube Music, iTunes, and nxa ufuna i physical CD ngakuthumezela. Just follow me on social media go Instagram and Facebook under Linette Music.
Bese iphethe umculo kaLinette Moyo ocule kule Australia. Nguyemzilayo kuhlelo waza hoza Friday. Bese mnanikile lonke igama lami Ezra Chisasibanda.
I'm
Ngilethembali ukholisile umculo kamamoyo uLinette Moya osakhulayo ocula ingoma zomdumo wokholo. Mina ngizikholisile. Live talk namhlanje lingakhohlwa siqhubeka sikhangela okwenzakala kwezombusazwe ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela ukhetho ngemva kokugqitshwa ukuhlala kwamadale awe nominations court. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko ku Studio 7 lelakho kusithola ku WhatsApp nombolo ezithi 0012024650318 inombolo zalo 0012024650318. Ukulalela ku Studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 13860, 15460 kilohertz ku short wave. Lilakho njalo kusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 kumagagasi athi 949 AM, 6175 7255 shortwave. Isikhathi sethu kuvaya kwethu asisavumi ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa ke singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe enkulu yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi zazo ngokuzipha iholo eleneleyo ukuba zinakekele imuli. Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane lamanye bamanywe amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele-International Widows Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, ngupraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.